Kulendiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izithubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile yikuba izithubo lezi aziboli kalula ngakho zilakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. UZulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Inkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency i-EMA uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezithubo ezilahlwayo ngoba zigoqela ingcekeza.
UZulu sephatheke kakhulu ngokugcwala kumbe ukulahlwa mahlayana okwezithubo zabantwana ezalezi nsuku lokho kubizwa ngokuthiwa ngama-pampers. Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singalikhangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele beyisebenzisa izithubo zamalembu lezi ezaziwashwa. Kodwa kwakathesi ngenxa yalama-pampers sesibona sesilodubo olukhulu ngoba ungananzelela eZimbabwe ukuthi ingcekeza sesiyifica kakhulu yiyo eyama-pampers and njalo ama-pampers wona ngokwawo ayingcekeza lana engabambekiyo ngoba egoqela ingcekeza.
Inkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izithubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Okay, thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe lama-pampers asuswe ngaphambi kwalokhu noma engasuswanga kodwa abantu babe bendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani ngoba ezikhathini eziningi lama-pampers alahliwe nje masayana adoswa izinja njalo njalo ungazinanzeleleni njalo ukuthi ama-pampers la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele ngawaboni alabo ukuhlala okwesikhathi eside ngakho-ke yikho sesisiba nombono wokuthi mhlawumbe njengoZulu siqalise ukuthi sixoxe ngawo sizuze isu lokuthi singaphatha njani yikho thinaso sihle sihambela phambili sithi mhlawumbe asuswe.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Regina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izithubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Ama-pampers awukho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izithubo. Isithubo senza umntana akho be-health ngoba uyamwatshela usu-ayina isithubo lesiyana. I-pampa khathesi umuntu iyayekela iphampa liyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile iphampa. Isithubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala. Thina satshelwa ngabomama ukuthi idoti yomntwana ayiphonguphonga ulahla inyathelwa ngabantu iyenza umntwana engakhuli right. Abakathesi bayalahla yonke ndawo izinja zihamba zidobha ziletha emakhaya sokusinika umkhuhlane futhi.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musaruro uthi uvumelana lakho ukuba izithubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubuchapha.
Ama-pampers eyabhani ubuchapha too much inkomo ziyafa hayi lapho iqiniso sibiza ukuthi abhani ngiyabasapota bona laba bafuna ukubhana ama-pampers.
Kubo bambili ngesithubo loko ama-pampers akubhane loko ubuchapha too much abanye bayalahla amakaka enjalo izinja zivuvuze zivuvuze so vele hayi abhane.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezithubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezithubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izithubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Bakithi indaba yamaphampa leyi hayi inzima sibili ngoba heyi izinto zinzima kathesi ezindlini kuyake kungela manzi sebesitshela ngokuthi amaphampa asavunyelwa sibona ngani kuzasizimela thina abanye sibili. Amaphampa ke sinceda kakhulu 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 seke sibisele emuva futhi endabeni eyama-nappies heyi aleyo indaba leyo yama-napkin hhayi asazi sibi ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami ha khathesi kuzasisupha amanzi yabe ngekho ahambe iviki yonke besokuthiwa amaphampa besinceda sibili kakhulu sibili heyi ingcono abantu bengalungisisa ingcono endabeni yokuchapha sibi but hayi sokuzasihlupha sizizi.
Ukusetshenziswa kwezithuko lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.